Umoya ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqeqeshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lweprostate cancer.
Kumele umuntu asimele amaroses yakhe while still alive. Singagijimela ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesireacta. Khonaphana ekuqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singancediswa njani umdala. Ngoba kathesi ukuthi sibe sesidiz a legend is a hero eselele kabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone ukuthi celebrate nini siphila saphile empileni.
Umoya ungakibo ngumakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatha lezindaba ezemidlalo esebenzela iphephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Kathesi ngo-2021 ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi watsho khona ukuthi hayi usefuna i-$1,000 e-permanent catheter, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umumo wakhona akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uThamsa Ngqadube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele istudio 7 koBulawayo ngingu-Joseph Njanjini.